kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bamazwe bahlangane, kodwa kuqakatheke ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini, ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi abaniseke ambothi unganceda, ngoba phela idlalelwe lakhona singathi luvelela ngaphandle, into zama-terrorism besiqalela ngaphandle, kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe, bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique, kumbe ngabakhulela yini amalecatha la?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo, ngoba siyazi ukuthi nxasikhani into zomnotho sibili iMozambique ingakungconywana kokwakha kwakathi esingconywana, yikho kuyabe kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane ezama ukuceda lolu hlupho. Kodwa njengoba ngitshilo ukuthi nxa isizathu sakhona singasalungisiswanga, amabutho amaningi enganceda nxa bengacondananga lesi sizathu sakhona, ngoba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yangathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula, kodwa kokathe simbona ngathi usaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasuthisanga ngendlela urhulumente ihambisa ngayo izinto, amalucatha ayazuza indlela yokuthi bacathe khona lapo.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni we-SADC, kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule?
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantwana kulabantu abaningi abangasebenziyo, amalecatha lawo kuthuthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu ababancedisayo, ngoba akula msebenzi iminotho yakhona yayibanjwa kuhle. So kuqakathekile abo njengosithuthi bengalungisi kungakhangelisiswa nje ezinye izinto nje ezingaqondalanga lokungahlahleki kwakokuhle kwabantu kungalungisisa, kodwa hayi mbona ngathi idaba le-unemployment ukungasebenzi kwabantu lobugebenga nje buvele kukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli.
Kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesi-Muslim kumbe kwabo bakubona kwesihlukile?
Ya, liqiniso. Into yoku udlayela lokholo ngapha e-Southern Africa angikhona ukuthi yinto esingade bakithi into eqakathekisiwayo. Mbona lokhu nje ibugebenga nje kuphela, kulabantu ababhadalwayo khona kuzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba ukukholwa nje into yokuvalavala nje.